kulusizi kakhulu ngokulahlekelwa ngumama olilie nsinziyo sisithi hayi amhlanga lungehlanga silahlekele kakhulu sokungathi imoto yakhe ingadiduzeka labo bonke nje abekansa elothele ezanu p f umuntu esile layo thina abanye sisukela ku-opposition umama obelobuqotho umama obebeka iqiniso etafuleni engela ukuthi abantu bazamthini ngalo ube ngumama othanda ukuthi abakhokheli babantu babe ngabantu abaqotho babe ngabantu abathi nxa behlaziya udaba kumbe iindaba zabantu bazihlaziyele ekhangelele ukuthi kule kusasa hatshi nje lokhu esikujayele kuma-politicians ukuthi kwesinye isikhathi esiningi abanye babezenzela nje sengathi ngumdlalo thine ekade sisebenza layo eduze kakhulu uyazibuza ukuthi yi-politician kumbe ngumuntu olahlekileyo ngoba ukusebenza kwakhe ukusebenza kule nhliziyo eqotho ekhangelele ukuthi isizwe sakhiwe yikho okubanzi kwakhona kwagcina kusenza ukuthi labanye abakhokheli abakwezombusazwe mhlawumbe kuhlangothi lwe-opposition kungazwisiswana ngoba ngumuntu wayengakwanisi ukuthi yena nxa ebona ukuthi into kamhambe indlela abesethula abesekhohlanisa ikhanda ehlule ukuthi abeke umbono abaningi abakuhlandi khonokho izinda kubanja nezanuufikile ngokuphanzima kweso ubesekwanisa ukuthi abe ngumuntu okhuluma nomkhokheli welizwe lomkhokheli ebandla lezanu p f ibe lenhliziyo enhle ibe lenhliziyo eqotho eyenza izinto ikhangelele ikusasa labantu ukuthi libe ngcono.
Ungathini ngomsebenzi wakhe kusukela kubandla le-MDC liseseyi-MDC kusiya ngapha esengusenator laphambili?
Ekusebenzini kwakhe njengosenata ngumuntu owayekhangelela ukuphakamisa omama kukanazelela ukuthi umama uTrivius kazangabuye kupolitics ngokufuna angakuthola kupolitics ngumuntu owayenamabhizinis akhe amileyo ezishabane aziwa ngumuntu wonke wavela wathi kuya njengoba ngusenata wayesebenzisa imali yakhe eningi ukuthi ancedise abantu kubanza le-opposition ngaleso sikhathi ethiseka ngaye esithi yikho kumele kwenzakale ekulungiseni abantu ngiyakhumbula kwesinye isikhathi wake waba ngu-chairperson we-Midlands Province yebo ngumama kodwa ukwenelisa kwakhe uyadlula ngisho labobaba ngumuntu lwana wokuthi wayengumama kodwa ongambala ufake esikile amabhodi amaningi phakathi kwakhe abaningi bengakwanisi ngaleso sikhathi ubaba uLove Momoni ngiyengu-chairperson wonke ujikelele webandla wayengumuntu wayesebenza laye kabanzi e-Midlands jeke ngoba wayelobukhokheli obuqotho obuthandwa ngabantu okwenza ukuthi nxa abantu ukuthi izinto zasizenze ngaleli hlobo babengathandabuzi.